Inkampani yezimplants ngeviki ephelileyo inike abalejwabu elimhlophe amafutha okugcoba abavikela kumkhuhlane wemvukuzane ibambisane lenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation. Inkampani yezimplants yathumeza amafutha la isithi kabenelisanga ukuzenika abawasebenzisayo. Umkhokheli wenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation, unkosikazi Sharon Gumbi, uthakazelela okwenziwa izimplants emba amatshe aligugu eZimbabwe.
Mina, our theme of the year was prevention is better than cure. Lokhu kufanana nomuthi, kumbe ngithi lamaphilisi, kumbe ngithi aweBPC, we cannot do without this. Thina abantu abaphila le albinism, we just cannot do without this. It's just our life. Abanjengezimplants, I want to say thank you kakhulu ngibona izimplants. And it has been so kind to us. Besinikeza amafutha throughout the year. And kumbe the years until now. And just sokukudala libuya lapha abanye vele. Belibuya lapha lithwela amafutha. So izimplants have been giving us this. Without any dollar, we don't pay for this. They donate, they give us. And
Ugumbi uthi ayadula amafutha la.
Amafutha lawa arranger between $10 kusiya phezulu. Arranger between $10 kusiya fika kubo 40 engxenye. Depending on ESPF phakathi kwegabha lona lelo ukuthi ESPF enganani. Ingaba ngu-SPF 10, kumbe no-SPF 30, kumbe no-SPF 50, kumbe no-SPF 15. Kuya ngokuthi ESPF phakathi kwegabha lelo inganani. Yikho okunye okukhonsidrayo ukuze bawadurise. So angatholakali lula. Isirewu ukuthi wathole echiphila wakho.
Unkosikazi Nokuthula Mpunzi olengane elejwabu elimhlophe ohlala esigodini ngomunye wabathole amafutha abawanikwe yizimplant.
Singazi njalo mbangaba khona amagogoro sesingawathola ukuthi nxa esesikolo abone kuhle.
Osakhulayo uLodwin Rimire ofunda ekolitshini leUniversity of Zimbabwe njalo elesicoco seMr. Albinism Zimbabwe usanda kusungula umkhankaso wokudingela abalejwabu elimhlophe amafutha la athi aluncedo kakhulu ebantwini abanjengaye. Uthi kwezinye izabelo eZimbabwe imbodlela eyodwa yamafutha la ibiza $20 eMelika i-$20. Odokotela bathi aqakatheke kakhulu amafutha la. Udokotela Mafio Siyamchembu, Provincial Health Director wakoBulawayo, uthi bonke abalejabuleli kumele besebenzise amafutha la ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane.
So abantu abangama-albino or abantu abalebala abalayo leyo melanin. Ngakho ilanga liyangena lilimaze ijwabu labo, babe sengozini yemvukuzane yejwabu, imvukuzane eyohlobo lwe-basal cell carcinoma lolwe squamous cell carcinoma. Yikho abantu abalebala kumele begcobe amafutha okuzama ukuzivikela kule ultraviolet light.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle eWorld Health Organization ithi kulabantu abafika phose izigidi ezingama-20, 19.977 million abanesimo lesi emhlabeni wonke jikelele. Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi elizweni leli kulabantu abafika phose 10,009,747 abanejwabu elimhlophe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.